isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 9 kwenkwezi 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
So isitairway le ibi plan yokuthi uhulumeni asibone asize uma besibhale incwadi kaningi kaningi kodwa engaphenduki. Ngakho ke sahle sathi stairway ukuthi abone ukuthi siyenelisa ukukwenza lokhu nxa sicela sacela saswela impendulo.
Amapolisa weZimbabwe Republic Police lamhlanje aphume ngobuningi ehlomile sithi alanda kulondoloza ukuthula emadolobheni amaningi elizwe ngemva kohlelo lokutshengisela uqoqo ngabeZimbabwe Students Union zinasu.
It's a noble platform, especially given that we barely have a chance to mix and mingle as young people from different political organizations. But maybe in future, the organizers must also improve in terms of invitations, because some of the caliber of youth that we've seen here, especially from ZANU-PF, they are no longer youth. You agree with me that we've seen people here who are over 40 years.
Abatsha bamabandla ezombusazwe amakhulu kweleZimbabwe ukuqala elibusayo eleZANU-PF laphikisayo namhlanje bahlangene bekhuthazana kulondolozwa kuthula ngesikhathi sokhetho. Umongameli Vladimir Putin weleRussia usola umanyano wenetho ethi ukwenza kwayo yikho okwabangela ukubana ahlasele eleUkraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa aweZimbabwe Republic Police lamhlanje aphume ngobuningi ehlomile sithi alanda kuzolondoloza ukuthula emadolobheni amaningi elizwe. Lokhu kulandela ukuqhutshwa kumkhankaso wenhlanganiso ezimela abafundi lezisebenzi ngokutshengisela ngokungayi ezifundweni lemsebenzini zikhonona ngobubi bomumo womnotho lowezombusazwe elizweni. Wanastasia Ndlovu zethulela lolu daba ekobulawayo.
Amabhizimusi amaningi ebevuliwe kobulawayo kuthi amapholisa alihlekana ahlomileyo ebebonakala endaweni ezehlukeneyo zelizwe ezikolweni eziningi abafundi lababalisi bebengekho. Umongameli weZimbabwe National Students Union iZinasu umnumzana Benon Ncube uthi isimemezelo sabo siphumelele ezikolo ngoba kuvuke kulamapholisa ahlomileyo emakolitshini njalo abayanga esikolo.
So isitairway le ibi plan yokuthi uhulumeni asibone asize uma besibhale incwadi kaningi kaningi kodwa engaphenduki. Ngakho ke sahle sathi stay away ukuthi abone ukuthi siyenelisa ukukwenza lokhu nxa sicela sacela saswela impendulo. Ngiyatsho nje lamuhla kuvuke kulamapholisa eNational University of Science and Technology NUST, kuvuke kulamapholisa eUniversity of Zimbabwe, kulamapholisa eGenoa University of Technology, kulamapholisa eBindura University. Ngikhuluma nje lakhathesi amapholisa akhona phakathi okutshengisela ukuthi usezwile izikhalazo zethu. And as far as we are concerned, thina njengeZinasu sekuyi-tick entweni zethu esizifuna ngoba usezwile, sesimele impendulo. Njengoba sithilo ukuthi u-9 May ilanga lokuqala asolokucina. So impumelelo esiyifunayo eyokuthi school fees sehliswe, sizitshela ukuthi nxa engazange aphendule ngalokhu kwenzakale lamuhla, sizaqhubekela phambili aze aphendule.
Unkosazana Nomqhele Moyo ofunda eNational University of Science and Technology INUST uthi izifundo zimisiwe lamhlanje.
Umso wama-lessons mina ngibona kuqondile kakhulu ngoba khathesi imali esizibhadalayo ama-fees lawa vele yimali abazali bethu abangayiholiyo. And so thina khathesi lathi njengama-students vele siyakhalaza ukuthi uhulumende laye ubone ukuthi i-fees yethu uyayehlisa ibe imali e-affordable eyeneliswa ngabazali bethu. Lathi esiyenelisa ukuthi langaze nxa ungabuzama ukwenza lokhu lalokhu uyakwanisa ukuthi uzibhadalele wena wedwa. So mina ngibona kuqondile, I hope ukuthi khona lo hulumende uyayithola i-message evela kithi as ama-students ukuthi siyakhala nge-fees yethu ukuthi layehliswe.
Olwela amalungelo oluntu umqondisi wohlelo uhlelo olwe this constitution unkosikazi Abigail Mupambi upha umbono wakhe ngokutshengisela kwanamhlanje ngokungayi emsebenzini
yes sibonile sibili ukuthi kade kubiziwe stairway kodwa ke isituation ekhona kanamhlanje kuground sibona ukuthi abantu bazihambele emsebenzini besikhangela nje ama-reports esuka endaweni eziningi ezijetshiyeneyo elizweni uyananzelela ukuthi abantu bahambile nje emsebenzini njengethubini engikunanzelelayo yikuthi i-stairway le kade ikhankasela kakhulu online ungananzelela abantu kade bekhankasela abaningi amanamba abo uzathola ukuthi ngaba ngaphandle kwelizwe abanye basegoli amanye ngama-political leaders njengabomusi mayimane
enkundleni yabo yebulenjini iTwitter amapholisa achaze ukuba ukutshengisela kwalamuhla akuphumelelanga njalo bakhuthaze abantu ukuba bamangalele abantu abazabanyela udlakela uhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatshwa kwezisebenzi zakhe olweZimbabwe Public Service Commission lwethule umbiko okhuthaza zonke inkokheli zengatsha lenhlangothi ezitshiyeneyo zikahulumende ukuba inanzelele bonke abaze emsebenzini labangabuyanga kuthi abangabuyanga kumele batsho isizathu esibangele ukungezi emsebenzini abanye bathi kubenzima kubo ukukhalala umsebenzi ngoba iningi labantu selizisebenza bethi ezikolo ukukhalala umsebenzi kuphumelele ngoba abafundi abaningi abayanga amapholisa abikwa ebegcwele indawana yonke eHarare ikakhulu ekolitshini elikhulu eleUniversity of Zimbabwe eHarare Polytechnic leAfrica Unity Square abikwa njalo ebegcwele emadolobheni anjengabo Gweru Mutare Maswingo lamanye kodwa akuzange kube lodlakela oluke lwaqhamuka endaweni zonke lezi ngenxa yokutshengisela lokhu ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
abatsha bamabandla ezombusazwe amakhulu kweleZimbabwe agoqela elibusayo eleZANU PF laphikisayo eleCCC MDCT lamanye namhlanje ekuseni babuthane emhlanganeni wokukhuthazana ukulondoloza ukuthula ngesikhathi sokukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo luka 2023 umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo
Lokho kuza ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho lomnyaka ka-2023 sokuqalile ukufuthelana kwabantu abalemibono ehlukeneyo kwezombusazwe njengalokho kubonakala esidungwiza ngempela viki. Abakhulume kulomhlangano bathi kuqakathekile ukuba bahlangane izikhathi zonke ukuze kube lokuthula elizweni ngesikhathi sokhetho. Umnumzana Stephen Chuma oyisikhulumeli sabatsha kubandla le-CCC uthi bayathokoza ukuba Wabuthaniswe ngesikhathi elizwe lilungisela ukhetho.
It's a noble platform, especially given that we barely have a chance to mix and mingle as young people from different political organizations. But maybe in the future, the organizers must also improve in terms of invitations. Because some of the caliber of youth that we've seen here, especially from ZANU-PF, they are no longer youths. You agree with me that we've seen people here who are over 40 years. So next time, they must invite young people.
Kuyinto enhle le ngoba ngasila sikhathi sokuhlangana njengabatsha kumabandla ahlukeneyo loba nje kungaba lenguquko nxa sebesenza eminye imihlangano ukuba balethe abatsha kulokubisa abantu abaleminyaka edlula 40.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Lamek Chimanyiwa oyibandla leZANU-PF othi njengabatsha bayaqakathekisa ukuba kube lokuthula kweleZimbabwe.
I really want to appreciate the efforts that have been made by the organizers of this meeting for all political parties. It's really constructive in terms of building our nation as a people because it's a platform where we we meet as young people from different political parties with different ideologies, showing each other that beyond political parties, we are all Zimbabweans.
Zifuna ukuba bonga ngokubisa amabandla ehlukeneyo kuyancedisa ukubambanisa abatsha ukuze sazi ukuthi singabantu beZimbabwe sonke.
Umkhulu wenhlanganiso ye4H umnumzana John Mchenje uthi njengenhlanganiso bazaqhakathekisa ukuba bahlanganise abatsha esithi ukuthula ukuqala ngokubambanisa abamabandla ezombusazwe.
Anyone can do Roman Catholic, Apostolic, Zionist. That's why we have different churches. We can't all be the same. That's why sometimes in a game of football, there's number 1, 2, 3 up to 9. So we expect that in a political field where we don't stand for triple seven. So what we want to do was to push and promote each to do tolerance. For them to see that they are just one nation.
Umuntu nakho ukukhetha ibandla lakhe yikho esikufunayo lokhu. Sifuna ukuba bazi ukuba bangabantu banye kungelani lamabandla abo.
Ingcishi kwezombusazwe umnumzana Robert Dube uncoma inhlanganiso ye4H eqoqela umhlangano wesithi kuqakathekile ukuxoxisana ukuze kube lokukhulumisana umlotha.
Ukuba khona kwenhlanganiso ezinjenge4H lezi kuhlanganiswa intsha yezombusazwe evela kumabandla achiyachiyeneyo kuyinto emqoka, kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba sibona ukuthi emva besibona intsha kuyiyo esetshenziswa kakhulu ukwenza udlame lokuxokozela le misindo kakhulu masikhangela nelo khetho esingathi khona bekusiba yibo ababasponsored.
Ugcizelele ukuba lokhu kumele kukhubeke ngesikhathi elizwe lisiya kukhetho luka-2023.
Indawo nye bexoxisana bebonisana ukuthi hayi madoda ama-elections nawo ukuthuthukisa ilizwe udlame lo msindo akuyinto engafunakaliyo. Ngibonani yinto enhle kakhulu, sengathi zingaba ziningi inhlanganiso ezingakhusela engathi khona izinto ezinjengalezo ezokuthi khona zikhuthaze ukuthula.
Inhlanganiso ye4H iqoxe umhlangano owenzelwe kwenye ihotela eHarare lapho inkokeli yabatsha bamabandla ehlukeneyo ezombusazo ithe gwaqa ukuze bakhulumisane ngamalungiselelo okhetho lomnyaka ozayo, bekhuthaza ukukhankasa ngonanzelelo njalo okungeladlakela lalabo abashena ngembono njengoba bephuma kumabandla ehlukeneyo. Isihlakalo lesi ngesokuqala selokho kwenzakala okufanayo ngomnyaka ka-2013 lapho ibandla elibusayo lamabandla aphikisayo ayebambene ekwenzeni ekwehlukeneyo ukuze ilizwe livote ngokuthula phansi kwenhlanganiso ye-JOMIC ngaleso sikhathi. Ekhuluma emhlanganweni munye, isikhulumeli sezeke umnumzana Justice Bangwana ukhuthaze abatsha ukuba bengalaleli amazwi okuba ukhetho luyachilwa elizweni esithi kumele baqakathekise ukubhalisa ukuvota njalo bavote ngobuningi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Vladimir Putin wele Russia usola umanyano owe-NATO ethi ukwenza kwawo yikho okwabangela ukubana ahlasele ele Ukraine. Abezindaba abe-Associated Press babika ukubana uPutin wethule lo mbiko namuhla ngosuku lwesikhumbuzo sokunqoba amaJalimane ayikhokhelwa ngu-Adolf Hitler empini yesibili yomhlaba eye-World War II. UPutin uthi wakubona kufanele ukubana ahlasele ilizwe leli ngoba lalikhanya lidlelana le-NATO, athi ibisilungiselela ukuhlasela ele-Russia. UPutin uthi ubefuna ele-Ukraine litshele umhlaba ukubana kalisoze lingene kumanyanolo. Umongameli Vladimir Zelensky wakwele-Ukraine uthi uPutin ukhuluma amanga aluhlaza tshoko ngoba waqala kudala ukuhlasela ilizwe lakhe okwenza wahluthuna isabelo seCrimea. Uthi bazalinqoba ele-Russia empini le. Osokubulewe abantu abaningi kwathi abedlula izigidi ezilishumi lambili 12 million babalekela imizi besiyaphephela emazweni angumakhelwane aguqela kwele Poland, Romania, Hungary lamanye. Ukuze sihlaziye okwethulwe nguPutin loZelensky, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Sipho Nkulube olandela owenzakala kwele Ukraine.
Siyawubona bakithi umbiko okhishwe namhlanje kungomvulo, ukhishwa ngubaba uPutin, upresident wele Russia. ngendaba ye-Ukraine kufaka izizathu zakhe ezimenze wahlasela i-Ukraine. Ukhanya ukhomba kakhulu amazwe e-NATO, amazwe e-Europe okuhlangana ku-NATO ukuthi wamenze wazi wangena uvikela izwe lakhe, interest yelizwe lakhe laphana. Kodwa mina ngibona kuyikuvika nje, kuyikuvika komuntu ongafuni ukusolwa. Anxa bebona ukuthi abezwanani ne-NATO yini kumeze bangakhulumi baze baye phambili. Okwenzazi ayengena kwelinye ilizwe ayelibhomba lidubule, enze yonke into le ayenzileyo. Xa esithi yena ubengafuni, ubengazimiselanga uyabhomba, but izikhali ezisebenza laphana ziyatshengisa ukuthi yinto eyalungiselelwa selesikhathi eyilungiselela. Izikhali ezisasebenza lanamhla kusukela kuFebruwari 24 bengena la manje okhe zisasebenza ziyatshengisa ukuthi kulesikhathi eside nje beyilungiselela yanini.
I-NATO yona-ke ngulube singeke siyisole yini lapha njengoba uPutin esithi yiyo phela yenza ukuthi ahlasele kwele Ukraine.
Singayisoli i-NATO kodwa iRussia okwamanje ngendaba ye-Ukraine iRussia ngokwayo kumele siyisole. Uyazama nje ukuvika ubaba uPutin kodwa bazamkholwa bamkholwayo ngoba vele abantu bathatha iside entweni enje. But iqiniso yokuthi i-Ukraine lilizwe elizimeleyo, ungena njani elizweni lezimeleyo ubatshele ukuthi ufuna ukwenzani, ubhomba ukuthi ufuna ukwenzani. Njengalokho wangena amadrobho Operation Donbas lawa uyangena amadrobho e-Ukraine ufuna ukuza waqede. Xa kuyukuthi uqonde ukulwa ne-NATO indaba engayigombolozelanga iRussia kuphela kwazithulela, hhayi mina nguvumi lokho, yikusitshela nje ukuthi avikele iso lakhe ngezinye indlela.
Umnumzana Sipho Ngulube ulandela ezombusazwe. Ngimzwe xoxa lapho loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. UGibbs Dube uphinde waxoxa lomnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Community Party ngodaba lunye.
Sivumelana lo mongameli weRussia ukuthi iMelika labangani bayo abeNATO yibo abenza kwabalembi lesibone Eastern Europe ese-Ukraine. Ngabe kabazange bazame ukuthi i-Ukraine joine i-NATO lokuthi iMelika nabangani bayo i-NATO bazama ukufaka ama-military bases phakathi kwe-Ukraine besondela kakhulu e-border le-Russia. Ngabe into ayizange ibe khona. Siyakhumbula futhi ukuthi ngo-2014 abantu be-Donbas region bavota ukuthi bona kabafuna ukuba ngabe-Ukraine, bafuna ukuthi babe ngabe-Russia. Kanti siyakwazi futhi ukuthi kwakutshaywe i-coup e-Ukraine. Selokho kwaphela i-Soviet Union, i-Ukraine ibubuswa kuhle kwagcina kwaze kwafika esikhathini ese-coup eyabakhona uyokwenza ukuthi ube lombhuqazwe ku-Donbas region.
Umnumzana Putin, baba Mabhena, singathi vele ufunane e-Ukraine njengoba siyezwa lapho umongameli Zelensky esithi wenza umonakalo onjengalowo owadalwa nguHitler.
Umongameli weRussia lohulumeni wakhe abakufisa kakhulu ukuthi bavikele abahlali baseDonbas. Manje iMelika le-NATO bafuna ukungenela, kabafuni ukuthi uPutin asekele, bafuna ukumadla Ukraine ukwenzela ukuthi bachabalalise iRussia ngendlela eziyazi ngakhona. Siyakwazi futhi ukuthi izalwane zaseZimbabwe ikakhulu esemabandleni aphikisayo basekela kakhulu okwenziwa yi-NATO ngoba bacabanga ukuthi into eyenziwa yi-NATO yi-democracy. Sakubona eLibya ukuthi kwahamba njani kukhethwa uColonel Gaddafi, abantu beLibya bahlupheka. Sakubona emazweni amaningi kubo-Vietnam namanye amazwe amaningi lapho iMelika eyangenela khona ngendlovu yangena. So iMelika kayiyazi i-democracy, iMelika yazi kuphela esingathi ngolwasemzini ngama-economic interest. So kuya e-Ukraine yikuthi Ukraine njengoba satsho phambilini yindawo elomhlabathi omuhle wokulima, njalo bafuna i-oil yona leyana ese-Ukraine le-Russia. Yikho befuna ukuthi badestabilize i-Russia ngokusebenzisa i-Ukraine.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ese-Johannesburg ecingweni kwele South Africa. Live Talk lamhlanje siphatha udaba lokutshengisela ngokungayi emsebenzini okuqoqwe ngabenhlanganiso yezifundi zemakolitshini yeZimbabwe National Students Union, ZINASU, lezinye izisebenzi. Imvukuzane yomlomo wesibeletho, i-cervical cancer, ibikwa kuyiyo esithatha imphefumulo yabesifazane abaningi eZimbabwe. Iyiyo njalo esikhokhela layo yonke imihlobo esihlasela abantu. Ibikwa njalo isibangela isilinganiso sokukodwa phakathi kokuthathu semihlobo yemvukuzane ehlasela abesifazane, ikakhulu abensundu elizweni. Mavis Gama usethulela lolu daba.
Ingcwethi kwezempilakahle zihlezi zisitsho ukuba lanxa imvukuzane yomlomo wesibeletho, i-cervical cancer, ingomunye wemihlobo eyenqabelekayo ma umuntu ethe waphanga wayahlolwa, baqhubeka belahlekelwa ngumphefumulo abesifazane ngenxa yokuphuza ukuyahlolwa lokwelatshwa. Lokho kufakazwe ngomunye wamalunga edale lephalamende, unkosikazi Lindani Moyo, olomzali owatholakala ele-cervical cancer kodwa owaphanga wathola usizo lokwelatshwa.
Mina nginika umzekeleso wabantu abaningi njengomuntu ohlala phakathi kwabantu abakhitshwayo, including umzali wami ongumama wami wakhitshwa la namhla khona, ngimenzele i-birthday le-90 years but wakhitshwa mina ngile-6 years. Ngimenzele i-birthday le-90 years khonapha ne-Easter, ulokhu esaphila and uziginele ngo. Asichiyeni ukucabanga kwakudala, sikhangeleni okwakhathesi ngoba lezifo ezikhona khathesi seziningi, sokungcono ukuphangisa ukukwazi.
Ukhuthaza abesifazane unkosikazi Moyo ukuba bayehlolwa sikhathi sonke, hatshi ukulinda isimo size sibe sibi sokungasekho abezempilakahle abangakwenza ukuhlenga impilo yakhe.
Ubo mama ikakhulu mbakhuthaza ukuthi khona bangezwa indawo eziyabe zithiwa kuhlolwa abantu, ngabahambe ngobuningi babo ngoba kuyanceda ukuthi i-cancer le ingabonakala isesekuqaleni. Bathi umuntu uyakwanisa ukuthola uncedo ukuthi bakithi asithiyeni okwakudala ukuthi kumbe uhambile wakhangelwa isibeletho sathiwa khona sesingemvukuzane. Nxa kukwaniseka buza abafundele lokho ukuthi kuyakwaniseka yini ukuthi ngasikhutshwa sikhutshwe.
Abe-Cancer Association of Zimbabwe bathi bathatha inyanga kaNkwenkwezi njengenyanga yokuqakathekisa ukusabalalisa ulwazi lokulimukisa uzulu ngokuphathelane lemvukuzane eye-cervical cancer. Lokhu kugcizelelwa ngesinye seziphathamandla senhlanganisweni ye-CARS, uMnumzana Lovemore Makurirofa, othi abenhlanganiso yakhe besebenzisa linyanga kaNkwenkwezi ukutholisa abesifazane ulwazi olwaneleyo ngalomkhuhlane olakho ukuvikeleka lokwelatshwa nxa uthe wabanjwa kusasemasinya.
So at the Cancer Association of Zimbabwe clinic in Harare, or at the cancer center, we have reduced the cost of cervical cancer screening, that is VIAC, from $10 to only $5. It's just a way of encouraging more and more women to be screened of cervical cancer. And it is also a way of making sure that more and more women come for screening and at the same time, they also receive correct information about cervical cancer.
Sesehlise imali ehlawuliswa lapho umuntu ehlolwa imvukuzane yomlomo wesibeletho eklinika yethu esemofisini e-Cancer Association eHarare kumbe e-Cancer Center isuka ku-$10 yehla yaya ku-$5 ngendlela yokukhuthaza abesifazane abaningi ukuthi bahlolwe leyo mvukuzane yomlomo wesibeletho. Le ndlela njalo yokuhuga abesifazane ukuthi bazehlolwa sikhathi sinye betholiswa ulwazi oluyilo ngale mvukuzane yesibeletho.
Omunye wabathethe leli thuba lenyanga kaNkwenkwezi ukuyahlolwa, unkosikazi June Muchemenyi Nazare, ukhuthaza abesifazane ukuba bengalidlalisi leli thuba ukuyathola usizo lokuhlolwa lokwelatshwa ngentengo ephansi, kwezinye indawo kungela lambadalo.
And they will also throw in a breast exam for just $5. So it's a great, great deal. The clinic is wonderfully pleasant and the staff are great. I'd recommend, highly recommend all women to go in to see their doctor or their nearest health service provider to get checked for cervical cancer, and while you're at it, also get your breasts examined.
Bazokuhlola njalo eyamavele ngayona leyo $5 oyabe uyibhatalile okuyimali engcono kabi. Iklinika yakhona inhle okwamagama njalo lezisebenzi zakhona zilunge kakhulu. Ngiyakhuthaza sibili wonke umuntu wesifazane ukuthi ayehlolwa ngudokotela wakhe loba ukuya yiloba yisiphi isibhedlela kuyahlolwa imvukuzane yesibeletho leyebele.
Abezempilakahle babika ukuba bafika phose izigidi ezinhlanu 4.5 million abesifazane abasukela kuminyaka elithumi lanhlanu kusiya phezulu abasengozini yokuhlaselwa yile mvukuzane. Okwamanje baveza ukuba kucatshangelwa ukuba minyaka yonke abesifazane abedlula inkulungwane ezintathu 3043 kungabahlaselwa yile mvukuzane yesibeletho abayingxenye bakhona bebulawa yiyo. Kusukela ngomnyaka 2018 eZimbabwe lasungula uhlelo lokuhlaba amantombazana ijekiseni elibavikela kumvukuzane yesibeletho le ele human papilloma virus vaccine elibikwa linceda kakhulu ukuvikela lokubanjwa masinya kwalomkhuhlane nxa uthe waba khona ngoba bahle bafike behlolwa kuqala bengakahlatshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama. Kwezemidlalo, ukuchaya indiva uChinga kwenziwa ngabasekeli beqembu lakhe umqeqeshi weHighlanders uMandla Mpofu abathi kumele axotshwe umsebenzi ngoba ezehlulekela. Indlela lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abasekeli beqembu lomdlalo wenguqu leHighlanders bakhonene kakhulu besithi umqeqeshi uMandla Mpofu kahambe ngesikhathi leli qembu likhokhelwa ngethuka kanyangele Bulawayo Chiefs emdlalweni obusenkundleni eBarber Fields ngensonto emini. Lo mdlalo uthe ufika komlindo uyacina iqembu leBhozo selilinganisile waphela sekuyi-2 ka-2 njalo uMpofu uthi abalandeli kumele bafunde ukubekezela.
I'm confident I've seen the worst.
Ngiyazithemba mina njalo sengibone ukukhula emsebenzini wami lo okuqeqesha. Abantu kumele bafunde isifundo ngokwenzela iqembu le-Real Madrid ukuba imizuzu emibili isikhathi eside kakhulu. Bona laba abakade betshinga khathesi namba sebethabile.
Umdlali weqembu le-Highlanders u-Adrian Sealer nguyohlenga iqembu le-Highlanders lomqeqeshi wakhe uMpofu ngokulitshayela emambuleni kabili njalo uthi kwimidlalo elandelayo bazakwenza kuhle.
Ube ungikolula singani spans but good character in the team. Going forward from this game, I think sabuthathela from the game in a day. Yeah, every game I think I'm a supporter. Look at this, sabuthathela from the game in a day, sabuthathela from the game in a day, look at the draw. But I think from this game, going forward, I think they are going to purchase results.
Impumelelo yesonto icho ukuba kumidlalo elithumi lane iqembu leBhozo selebe ngutshiki lobhanqa kumidlalo eyisikhombisa njalo lihlezi endaweni yethumi lane engalaneni yemiklomelo lile miklomelo elithumi lesithupha. Ngomgqibelo umqeqeshi weqembu lechikenini uJoey Antipas uselezonde egane unwabu ngemva kokuba iqembu lakhe libe ngutshiki lobhanqa 0-0 leliqembu leHerentals.
Yeah, first of all, I'm pissed off. We didn't do enough to win.
Okokuqala ngizonde kakhulu ngoba kasidlalanga njengabantu abafuna ukunqoba. Kasizange sikhweze amasokisi umdlalo wonke lalapho sesifake abadlali abasha abahlanu. Emidlalweni wenguqu uqakatheke kakhulu ukukhuphula izinga nxa ungathola ithuba. Njalo limpumela itsho ukuba silahle imiklomelo emibili.
Iqembu lechikenini lincintisana lele Dynamos phezu kwengalane yemiklomelo njalo lona lile miklomelo ngamashumi amabili lathoba minwembili kuthi ele Dynamos okuyilo elihlezi phezulu lile miklomelo ngamashumi amathathu. Iqembu leDynamos lona libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Bulawayo City njalo minengi imidlalo ephelezi ngutshiki lobhanqa ngempela viki yedluleyo. Ele Harare City libe ngutshiki lobhanqa 0-0 lele Manyika Diamonds. Iqembu leBlack Rhinos libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Ngezi Platinum Stars kuthi iqembu le-10X libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Triangle. Kweminye imidlalo eviki lethumi lane iqembu le-FC Platinum libhaxabule le-Capes United nge-3 kuthi ele-ZPC Kariba litshayele wawa nge-1. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingujoseph Njanjini.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo
Mpratsidi Jeremiah. Ngisithi asidibaneni ngo-Fast 6 kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.